EleZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotho abeBrithani ngoNhlolanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla leZANU-PF elalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngitsho isihlalo esisodwa ezansi yamaNdebeleni lapho ibandla leZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo eziyisithupha. Ngokufanayo kukhetho luka-1985 iZANU ngayidobhanga lutho njalo iZAPU yanqoba kulo mhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi, omuyi u-Edward Ndlovu, uNelson Khuzokhaya Ndlovu, uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye noThenjwele Sabe babayibo abammeli balo mhlubulo edalela ephalamende besuka kubandla leZAPU. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngummeli wedalela ephalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza iZAPU yanqoba yikubambana njalo ingelankethe yabeshabi.
IMathebeleni South kobulawayo leMathebeleni North, iZAPU yayiwina amasithi wonke. Ngitsho ngesikhathi seGukurahundi 83 kuzokuya ku 1987 abantu babebulawa bajikwa emgodini eBhalakwe elendaweni ezithile ezihlobela befakwa phansi, kodwa iZAPU yayinqoba. Ngitsho le Midlands ngaphe lowagwele osihlobela yayiyiZAPU. Umbono owawukhona yikuthi abantu babebambene bengalankethe abatshabi, bengala ukubola, khathesi abantu sebebanga izikhundla.
Ngomnyaka 1987 ibandla leZANU kanye leZAPU avalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye esayinitha court, kwabunjwa iZANU-PF okwadala ukuthi linqobe okumangalisayo ngomnyaka ka 1990-1995. Ngomnyaka 2000 ibandla eliphikisayo le-MDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthumela iZANU-PF izihlalo ezifika phosa amathuma ezithupha 57. I-MDC yathola izihlalo eziyisithupha ezansi yamaNdebeleni kwathi iZANU-PF yathola ezimbili kuphela. Amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi yamaNdebeleni njalo kukhetho luka-2005 i-MDC yathola izihlalo ezine kwathi iZANU-PF yathola ezintathu. UZulu emaNdebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo ngomnyaka ka-2008 kukhetho lokuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa. Lobanje uTsvangirai wayinqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayebonakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho. Umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwaqhamuka sokumele kuye kukhetho, uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgaba engancediswa muntu.
Yibo ubona-ke ngalowo mnyaka iZANU nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo, iZANU vele kayilalo unyawo lokuma ngalo. Yibo yadliwa dli endaweni eziningi. Kwathi-ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengu-Robert Mugabe ngaleso sikhathi wadliwa. Base begodla-ke imphumela-ke okwamazinga bona aba mahlanu kusiya kwezithupha engasitshelanga ukuthi kuhambe njani. Ngoba base bebonile ukuthi abantu beZimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo, bengathwalelwanga ubhulo, bengathiwa ngani, bengahlaselwanga izikliwi, bakhetha lokhu abakufunayo.
Lobanje ngomnyaka ka-2013 ibandla leZANU-PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilitshumi lantathu ezansi yamaNdebeleni. Umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo.
Ngapha ezansi emaNdebeleni njengalo lonke ilizwe layikhulo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo. Abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi, yikho begcina abanye belivotela. Kodwa kathesi leli ngabanoza beyabakhona ukukhithwa kamgaba, abanye bathi kakhithwanga kuhle ukhetho lolo kade kudinga bazamela iziqinti lalo bathi alukuhambanga kuhle. Kangiboni ukuthi ukhona sibili umuntu osesebehuka ezihlile lamadlabuzane ovotela iZANU.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lobanje uZulu emaNdebeleni ehlezi engasekeli ibandla leZANU-PF lokho akuguquli lutho.
sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMatabeleland region yavotela izaphu, kodwa lokhu akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngugrawundi baphinda futhi bancindezelwa ngomkhonomi. Inkinga akusiyo ivoti, inkinga yisisekelo sombuso. Nxa kungakhangelwa i-devolution of power, kodwa ngenxa yokuthi isisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state, kuba nzima ukuthi izigaba zeMandebeleni zichaye kuzwakale.
Inani labantu asebebhalisele ukuvota ezansi eMandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini ye-ZEC olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili namathumi amane 240,000, lobanje besedlule inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abanelungelo lokuvota kulesi sabelo. Okankomo uthi lokhu kuveza ukuba iningi alibhalisanga, njalo lokhu kuzadala ukuthi kungabi lenguquko enkulu.
Nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMatabeleland South leMatabeleland North, leBulawayo kubambene, amavoti abo cishe alingane lawo eprovinsi eyodwa eHarare. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMatabeleland iningi lisuke lakhalala langafuni ukubhalisa, iningi futhi liyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala, kodwa ngenxa yokuthi akula mabandla aqinileyo avela kurijini, asingeke sibone kusiba lomehluko otheni.
Amabandla abalisele ZANU-PF, umanyano we-MDC Alliance, i-MDC-T ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, izaphu kanye leMthwakazi Republic Party akhangelele ukuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo. Ngimele iStudio 7, ngiseMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.